Akumangalisi ngalezi nsuku ukubona abantwana besebenza gadalala emasimini kumbe bethengisa lokhu lalokhuyana emigwaqweni ngesikhathi abafanele ukuthi babe ezifundweni esikolo. Abazali balaba bantwana bayabe besithi abantwababo banceda ukwengeza inzuzo abayitholayo yokunakekela imuli. Umzali wakoBulawayo uMnumzana Phumulani Mpofu uthi endulo kwakungakhangelwa ngokuthi kusetshenziswa kwabantwana ngoba abantwana kwakumele bafundiswe imisebenzi ngekhaya uma bekhula.
There is no child labor in Africa. AmaNdebele athi isigogo sigoqwa sisemanzi. So engeke ukufunda ukusebenza umntwana, usazuzasebenza njani? And if you go to Europe, amatoy esiwabona emashopu lakathesi kuthiwa lungiswa ngabantwana. Is that not form of child labor? Lithi ku-right ngokwenziwa ngamakhiwa. Nxa wamsesiye ensimini, it was ikungikwanisa ngaleso sikhathi. Selesithi child labor, hayi, let's remove the word child labor vele.
Kodwa unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula South koBulawayo uthi akulunganga ukuthi abantwana bathwaliswe umthwalo wabantu abadala.
Mina njengomuntu omdala senginanzelele ukuthi nxa umntwana singamnika imisebenzi eminingi, umntwana sabe sesimnika umthwalo kumbe sabe sesimhlukuluza. Ilungelo lomntwana lilungelo lokuthi adlale labanye, lilungelo lokuthi ngimnike i-shelter, lilungelo lokuthi ngimnike i-education.
Wengeza njalo unkosikazi Magigwana esithi indlela abadala banamuhla abakhuliswa ngayo besetshenziswa kanzima ngabazali babo kayisiyo angayikhuthaza ukuthi bakhulise abantwana banamhla.
Thina saphila sisebenza, utshayisa esikolo, uthwala idishi uyethengisa, uvela athengisa ubona ukuthi impuphu ithengiwe, isithebo sikhona. Of course sasincedisana labazali bethu, kodwa kukhani akusinikanga ukukhululeka kakhulu. Otherwise iingqondo zethu zabandezeleka, zakhangela zastika tu ezintweni ezingaso zethu.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi uMnumzana Samson Mugumisi uthi imithetho yelizwe kayivumezi ukuthi abantwana babonakale beyibo asebenakekela imuli.
Isisekelo sombuso siqakathekisa amalungelo abantwana kusahluko 81 ukuthi i-Labor Act ku-Section 11 kuphuma mgxeke ithi licala ukusebenzisa umntwana ophansi kweminyaka elithumi lesithupha. Umthetho we-Children's Act lawo uyasekela ukuthi abantwana bafanelanga ukuthi baphatheke emsebenzini yokunakekela imuli njengoba ilakho ukuphazamisa izifundo zabo.
UMnumzana Javier Ndlovu oyenhlanganiso yemela amalungelo abantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi abantwana akumelanga basebenze okwesikhathi eside.
Umntwana kumele esebenze, yebo siyavuma, kodwa kumele esebenze okwesikhathi esincane kumbe sifitshane ukuze amalungelo akhe engahlukumezwa.
Okugcizelelwe ngumgcini sihlalo wohlangothi olubona ngendima ezitshiyeneyo ecollegini yeLupane State University uDr. Mbulisi Ndlovu othi abazali banamhlanje nxa kukhulunywa ngodaba lokusetshenziswa kwabantwana bona ababone ububi balumkhuba njalo bacabanga ukuthi kwenzakala kwezinye imuli hatshi ezabo, ikanti-ke kwenziwa ngabaningi phose labo bengakwazi ukuthi yikho abakwenzayo.
Kulezi nsuku i-child labor ikhonokho esikwenzayo lathi njengabazali. Xa uhamba emgwaqweni fanele emgwaqweni emkhulu yethu uyabona abantwana bebhizi bethwele imiganu elamatomatisi, imigwaqo lamagwava, bethengisela izimoto ezidlulayo. Ikanti ontanga yabo abanye basezikolo bayafunda, abanye ngabangi emadolobheni khonapha nxa uthi yafaka imota ngabuya emawindini becela izimali. Konke khonokhuyana is a form of child labor.
Umsekeli wenkokheli ebona ngezobudlelwane lamanye amazwe kugatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende, imisebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende ukhona ukunceda imuli zonke ezibhekane lobunzima kulokuthi abazali bancindezele abantwana.
Umsebenzi kahulumende okunceda abantwana abavela emulini ezithwelayo kule nhlelo eziningi esinceda ngazo njengendlela yokuvimba ukusetshenziswa kwabantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwemfundo yeprimary lesecondary uMnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ngumlando wabazali ukubona ukuthi abantwana baya esikolo okungelahlupho. Ingcwethi ezicumungula indaba zabasakhulayo zithi umnotho welizwe ungalunga, udubo lokuhlukuluzwa kwabantwana lungaba lakho ukuba nganeno lanxa lungasoze lwafa lwaphela. Uhulumende laye uthi abazali abahlukumeza abantwana ngale indlela balakho ukubotshwa phansi komthetho we-Child Justice Bill osalolongwa sikhuluma nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.